Lokhane sikubona izolo kube ngamanyala amangalisayo ikakhulu nxa kusenzeka eMelika ikakhulu njalo ngoba abantu labakade behlasela iCongress bebethunyelwe nguye upresident weMelika ofanele avikele abantu beMelika, ofanele avikele idemocracy yeMelika, avikele irule of law yeMelika, avikele umthetho leConstitution yeMelika afunga ukuthi uza kuvikela. Wehlulekile kizolo ukuthi akuvikele lokho, wayangisa iMelika emhlabeni, wayilengisa yaba ngelizwe nje elingasilutho, wadonsela phansi lokho kade kuhlonitshwa umhlaba wonke jikelele ukuthi iMelika iyavota idlulisele amandla kuloya yabe winile kungena kuphikisana lokulwisana. Ukudonsele phakathi lokho wakuhlinzela ezibini, wakungcolisa, wenze into embi kakhulu uMnumzane uDonald Trump.
Kulabantu abanengi Ncube abagoqela abebandla lakhe uTrump elama-Republicans abathi sokumele asuswe esikhundleni lanxa nje sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Yena simzwile laye ekhuluma izolo esehlabela ingoma ehlukileyo esithi hayi uzimisele ukudlulisela phambili umbuso kuBiden. Ungathini ngalokho?
Yebo kambe insuku zona sezihambile kusele i-13 days ukuthi kufika u-20 January ngokwe-constitution yeMelika ukuthi kungene upresident omusha ovunyelwe ukuthi angene njengokuvotelwa ngabantu umnumzana uJoe Biden. Kodwa kule 13 days nxa ulomuntu esihlalweni njengomnumzana uDonald Trump, president uTrump, ulomuntu oyingozi kakhulu osengona. Ngakho-ke laba bathi kakhitshwe kusesenje baqondile, zimbili izinto ezingenziwa kodwa eyiyo ephangisayo yile e-25th amendment yokuthi u-vice president le majority yama-members e-cabinet bathi bona kasafanelanga ngokwengqondo zakhe ukuthi abuse u-president bese kungena u-vice president abuse kuze kufike u-20 January. Yiyo ephangisayo, impeachment iyadonsa kusiya phambili kodwa yena kasafanelanga ukuqhubeka esesihlalweni, uyingozi kakhulu eMelika lasemhlabeni.